namhlanje njengebandla leMDCA kokuthi ngubaba uadvocate Nelson Chamisa sihlangene eDurban Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimba Ntsangela eJava uyosithiye eNkangala. Umama ubethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azalimela amalungelo labomama ozabetshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolo nzima njengebandla le-MDC ngokulahlekelwa ngumama uLimba Ntsangela eJava. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibuningi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani nje umhlaba kawunoni njalo kawusuthi namhlanje usitadele iqhawekazi lethu. Kodwa sithi njengebandla leMDC eliqhutshelwa ngobaba uChamisa lezi labantwana abalandeli bethu beMDC leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele sikuhamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke sizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo ukuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawe namaqhawekazi.